Siyalambulela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 19 Mbimbitho 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, wayengusenator weMakhokhoba umnumzana Matson Hlalo uthi uzaqhubeka elwisa ukuthi aphiwe isikhundla sakhe.
Vele lapha kubulawayo sibe problem kathokozane khuphi oletha abantu ngamabhasikiti nsuku zonke.
Ukuvalwa kwamafekitali kobulawayo kuqhubekela phambili.
Nxa umuntu engakhuluma ngokuthi amafektari ayavalwa, ngabona ngumuntu ongahlali ezimbabwe. Amafektari avalwa kudala.
Namhla sikhangela amasonto ale mikhuba emangalisayo ase South Africa.
So ungathatha inyoka uyidlisa kanjani umuntu? Inyoka ephilayo wesi. And inyoka vela ihle. Thotho abantu badlutshana. Utshani lokhana kudalela izifuyo, akudalelwa ngokuthi abantu badlutshana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Wayengusenator weMakhokhoba umnumzana Matson Hlalo uthi uzaqhubeka elwisa ukuthi aphiwe isikhundla sakhe. Uhlalo waxotshwa kubandla leMDCT lokuba ngusenator ngoba wala ukwesula udaba emthethwandaba lapho ayephikisa ukukhethwa kukamnumzana Gift Banda ukuba ngumgcini sihlalo webandla kobulawayo. Ngolwesihlanu uhlalo ubesemthethwandaba njalo lapho kade ephikisa khona ukuxotshwa kwakhe. Isinqumo salolu daba sizakwethulwa kumalanga amalutshwana alandelayo. Sixoxelaye uhlalo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Isikhalazo sami Gandhi ukuthi nxa ungumuntu okuthi usuxotshiwe epartini singakhangeli ukuthi kade vele ngixotshelweni ngoba umele kwazakala ukuthi ukuxotshwa kwami ngixotshelwa ukuthi yindaba ngingavumanga ngiye withdraw amaphepha ami ecourt lapho engangiwine khona ukuthi uGift Banda ngasuka chairman njalo uGift Banda wabhanwa ecourt ukuthi angazake abambe isikhundla sokuba nguchairman wakobulawayo ngenxa yokuthi umuntu omutsha. Njoba lisazi ukuthi vele lapha kobulawayo sibe problem kathokozane khuphi oletha abantu ngamabhasikiti nsuku zonke. Lisenzelwa ukuthi abe nguye ozabe ekhuluma ukuthi lapho umuntu omele angene esikhundleni esinje nguloyo, akusalandelwa ekuyikho kwenza abantu laba abaku-MDC kangene iphathi leyo ngoba iphathi ile-constitution yayo ehambelana le nto zonke omele zenza kahle. Manje ethokozane abala constitution abayinanzelelayo sokwabo sengani iphathi ibhizinisi yabo lapho abantu omele bakhuluma mkhonzi. Uyakhumbula ngalesiyana sikhathi kwafakwa uGordon Moyo naye ngazenza izindlela nokuthi vele wayengekho ndawo engakake vele abe sephathini kuthiwa nguye-ke sokumela nintisi ukuba ngutemo ngaye nintisi ukuba ngu-chairman uyenziwa imikhuba leyaniyazakalayo ukuthi kuyacilwa kurigwe kwenze yonke into ukuthi umuntu wakhona azawini.
Lo ke ngumnumzana Matson Hlalo owayengusenator weMakhokhoba engowebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ukuvalwa kwamafekitali kobulawayo kuqhubekela phambili, kodwa omunye usomabhizimusi waleli dolobho umnumzana Albert Mhlanga utshele iStudio 7 ukuthi amafekitali kade avalwa.
Nxa umuntu engakhuluma ngokuthi amafekitali ayavalwa, ngabona ngumuntu ongahlali ezimbabwe. Amafekitali avalwa kudala. Akusela amafekitali avuliweyo, lawo ongawabona evuliwe njengoba nangathi kuDisemba. Nabantu nje ababelinde imitshina, belinde nama-building, kungela production ekhona. Otherwise, i-economy yeZimbabwe isiwile kulevuli yalo ukuthi asiboni ukuthi umnyaka lo siyaphela, siyabe singasakhulumi nge-economy. I-economy ezomnotho sezehle kakhulu sibile ukuthi lanxa ama-accountant ayengakufundelanga lokhu osokuseZimbabwe.
Amabandla aphikisayo, kukhona yini angakwenza ngoba siyezwa kuthiwa kule mali ezingangabo-15 billion ezicatsha?
Okumele kwenzakale ngoba imali okuthiwa yi-15 billion ecacileyo leyo yimali encane ngoba umnumzana uTendai Biti engu-minister of finance wayekutho ukuthi imali iyacatha eyema-diamonds eyama-minerals amaningi kayiyi kuhulumende yayisiya ezikhwameni zamanye amadoda yikho-ke into esimangalisileyo thina singabantu bezimbabwe upresidenti ngokwakhe yena nguyozikhulumeleyo ukuthi imali eyo iyacatha plus futhi nguye futhi ayekuphika ukuthi akula mali engawo so kuthiya abantu bezimbabwe benkingankinga ukuthi kathi kuhamba njani kodwa abamabandla kathesi abangakwenza bangazihluphi ngokuningi lokhu kwenzakalayo ngabamanyane bebe ndawonye bese sithi ekucineni njengani ugeto soluseduze bahlangane bahlanganise amavoti abo akhethe nje upresidenti oyedwa oqondana nalo owezano okhona yikho ukuze upresidenti lo okhona aphume ngoba akula muntu ongayinvesta kuleli lizwe lo upresidenti ekhona
lo ngumnumzana Albert Mhlanga usomabhizimusi wedolobho lakoBulawayo Ibandla leZimbabwe People First lithi seliqede ukulungisa ingatsha zalo zama-structures elizweni lonke jikelele osekusele ukukhetha nje kuphela inkokheli Sixoxele siphathamandla saleli bandla elikhokhelwa ngowaye ngumsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mujuru. Umnumzana Max Mkandla ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Hayi thina njengebandla ke sivele siphambo kwabo kakhulu abantu bona laba sebexokozela thina sibumba ibandla elokuthi khona siye wina ngalo ama elections ngo-2018 ngakho ke kubumbeni kwethu ibandla lona leli silibumba ngabantu esibathola kuzo zonke indawo amaparty la kabasela bantu abantu sebebuye kithi kakhulu sesibaqedela abantu yikho thina siphetha ama province yinto esaziyo ngokubuya kwabantu sibona ngokubuya kwabantu si ngelele khona lokhu ukuthi khona kungaze kwaba lokuxokozela kakhulu okwenziwayo kodwa abantu sibabambe kungaze kwangena omunye umuntu khona lapho yafike ephambani sabantu
njengoba ibandla lenu lisanda sungulwa liza khetha nini inkokheli kumhlangano weCongress
hayi umhlangano weCongress phela lyona it's a formality kuphela inkokheli sabe sesibe lazo sesikhamba sifika kuCongress sisethe strategy esisenzayo different with other political parties so sile ndlela thina esiza kwenza ngayo engayisiye amanye amaparty
liza kwenza nini lokhu
hayi vele sikuground kathe sikho sesikwenza ngoba kathe sesiqedile ngama-structures ethu sesimobhalayiza kuphela ukuthi khona kube le lontshi liyani ukuthi upresident ehambe amaprovinsi wonke ngemva kwakhona lokhu upresident sehambile amaprovinsi wonke njengendlela esiyizama ukuthi siyenze sokuzabonakala kokukhona khona abafana ukuthi khona sesisiya ngapha entubeni enkulu kusiye kucongress
kunini lapho kuzayenzakala konke lokhu
vele ngesikhathi esifithane esilandelayo sona lesi upresident angaqeda nje uhambo lwakhe njengoba vele lakho eseluswa kangaka ekusaveyilensi kabamfuna ukuthi ehambe kakhulu ebantwini kodwa-ke hayi uzahambe engene ebantwini amaprovinsi
lo ke ngumnumzana Max Mkandla isiphathamandla sebandla leZimbabwe People First bekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo Amakholwa eZimbabwe ahlala kwele South Africa sekhuthaze osowabo kwele South Africa leZimbabwe ukuthi baqaphele bangazihlanganisi lenqwaba yamabandla ezenkolo asehlume agcwala indawo yonke esenza ukuganga lemisebenzi yamasalamusi engasekelwa liBhayibheli. UBenedict Nhlapho usiphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Kudala abantu bebesiye enkonzweni besiyakhuleka ukuhlabelela lokukhonza uNkulunkulu. Wasekusenzakala eSouth Africa leZimbabwe sekuchiye iningi lamakholwa libambe owangaphansi. Abafundisi abadlisa abantu inyoka, inwele notshani, abathela abantu ngamanzi abilayo, abachumayela begade abantu sengathi baphezu kwembongolo, abenza owesifazane azithwale ahlabelethe phakathi kwemizuzu, abagcwalisa imota iphethulo ingazange iye egalaji labelapha besifazane ngokwabelana labo ucansi ngezinye zezinto eziningi esesijiya amakholo amaningi elesithuli esizalwane seZimbabwe unkosazana Bridget Ndlovu ocula eqenjini lezokholo elengilozi zezulu uthi lezi zigigaba abazibonayo yikugcwaliswa kombhalo othi ngensuku zokugcina kuza kuba labaprofethi bamanga
inyoka ivini ensi mina se-Edeni yiyo eyasuka yayengawu-Eva
So ungathatha inyoka uyidlisa kanjani umuntu inyoka ephilayo wesi eninyoka vela idliwe thothi abantu badlutshana utshani lokhana kudalela izifuyo akudalelwa ngokuthi abantu badlutshana okunye sengokubona uthola abafundisi uthola umfundisi uma eshumayela kanye atheli phansi kumele agibele phezu kwabantu angiboni ku-right lokhana lokhana ku-abuse abantu ukuthi abantu bahluphekile and abantu babehluphekile bayenza noma yini
unkosazana Ndlovu kutaza izizalwane zezimbabwe kwele-South Africa lezimbabwe ukuthi zihlole imimoya njengokutsho kombhalo hatshi ukuthathekiswa ikuthi umuntu uyabona wenza imangaliso loba ukusiza
ngoyibhayibhili sisho nalo ukuthi ngensuku zokugcina kuzoba nabafundisi bamanga abazokuthi intaba sukumi intaba isukumi ihambe abazokhuluma izibonakaliso abazoyenza yonke le nto leyana yi-magic i-black magic so lokhana abantu abaningi basuka bengakuboni mina ngokubona kwami ngithi i-black magic ngoba abafundisi abaningi bacasha ngegama likajesu whereas bona besenza i-satanism and ungathola ukuthi umuntu uhluphekile so kumele ukhiphe i-certain amount ukuthi ukwazi ukusizakala kukanti ujesu yena ehamba echumayela wayeyila abantu for free
umnumzana James Spanda odabuka eGwanda uthi usathane uhlakaniphile yikho esethele umoya wakhe kwabanye abafundisi ngesikhathi iningi labantu liphakathi kwenhlupho ukuze kubonakale sengathi bayasizakala
abantu abaqhaphele kakhulu kulezo zigigaba ezenzeka emhlabeni bengathathwa ludumo bebone inkonzo igcwala mhlambe kusenze kanti izimoto izimali bethathwele imali ezingakanani don't mind about those stuff abazitholayo wena khuleka uNkulunkulu umqondo omkhonzayo kwenzela ukuthi na nasewugqineni uthole umqhele ukuphila ekhalaka wezulwini amen
unkosikazi Thembi Sibanda ocula eqenjini lezokholo ele Sisters of Paradise uqwayisa uzulu ukuthi ekele ukuthatheka ngale imimoya ngoba uzaphelela esihogweni
lathi abantu singothathekile too much lokho vele kuyinto wrong akulanto yokuthi right njalo because ukukhuleka ucabanga ukuthi uNkulunkulu wena engakuzwa ukukhuleka umphezulu komunye umuntu kwazange kwasho lokho eBhayibhelini
Unkosazana Simanda uthi nxa olohlupho guqa phansi ukhuleke kumvela ingqangi hatshi ukuzidingela imikhokha ngezinto ezakuchithela imali zibuye zikuhluphe kusasa
kusebuhleni kusebubini uyazi manguqa lana ngikhuleka ngithi uNkulunkulu wami ngiyabonga kumbe uNkulunkulu wami ngicela lokho uzongizwa ngoba vele ngicela ngeqiniso futhi ngilokholo lokuthi uNkulunkulu khona uzonginikeza into engifuna umuntu womuntu akazikhulekeli hayi ukuthi uzoyokhulekela umuntu azakufake namanye amademoni hayi cha leyo ayisonto right
kusenjalo ngenxa lokhu kuganga osekungene kwezokholo ikomishini evikela amalungelo abezenkolo kwele South Africa iphakathi kokudinga indlela ezakwenqabela ngokusebenza kwabafundisi laba labaprofeti abeza bembede isikhumba semvu kanti ngaphakathi zimpisi ezingela ezingabadla kumele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930, 12080, la ku 15775 kHz. Lela konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje sengilichiya ezandleni zikasithandekile emhlanga esethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lo nkosikazi Sithembiso Nyoni omela iNkayi North edalele eParliamente engowebandla lezanu PF esichasisela ngemizamo yakhe yokuthuthukisa impilo yabantwana kuba kulesi sigaba kwezemfundo. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga. Uyazi ukuthi lokho engangena enkaya kuhamba kuhle kakhulu. Ngithe ngingena enkaya ngale bekulama secondary schools amabili kuphela alo A level. Khathesi ama secondary schools ale A level asefika 8. Ngithe ngingena enkaya kulama ward angela secondary school angu 7. Wonke khathesi siyenkayi akula ward engela secondary school. Eyinye sivule 2 weeks ago. Sifilwa futhi ukuthi ivulo. Ngabe ngangingekho abantwana ngabe bayaqhubeka esiba lokukhathazeka.
Lingazibetha ngamabizo ezinye izigaba lamanye ama ward.
Yes. ke imdengelele kuwodi 26 sifake iloku zweni secondary school emdengelele safake secondary school esikhoboko safake secondary school kuwodi 2 ebingekho kuwodi 2 emaphasapha safaka I secondary school ezing 2 kuwodi 8 engwaladi le nyamazana safake secondary school kuwodi 1 esembeule khona le ekuboda le silobele khathi sikhuluma so senginegotiate lamanye ama church ufuna ukufaka iboarding school kuwodi 10 ama secondary schools wonke wona lawo ayengekho ukuthi abantwana besithi bangafika ku grade 7 sebehlala phansi kumbe bahambe imimango efika 10 kilometers khathi sengilwisa ukuthi ama secondary schools la abe lamagate ukwenzela ukuthi abantwana khathi ke babe le computer ngoba lapho ungumkhokheli ungainvest generation ebuyayo uyabungela kusasa yesizwe khathesi ungakhangela enkayi uzathola ukuthi balutshwane abantwana abangabuyela baye kuba ngamanesi baye kuba ngamapholisa baye kuba ngamateacher yilesinye isikolo esilamateacher vele maswingo kuphela okungela ngitsho gabavele la kwethu bavele maswingo kuphela bonke so khonokuyana ungazuthi wena nafaka nini abantwana abavela la kuzaba yinkinga lapha wena njengomkhokheli ungazange waqala wafacilitate education yabo kuma secondary schools laba babe sebepasile ukuthi ba pass form 4 kuhle kumbe bapase u form 6 kuhle ngiyabancedisa ukuthi bangene kuma colleges ukwenzela ukuthi bangangena kuma colleges bese bebuyela back besiyasebenza ekhaya
ye laphana belisathi lincedisana lezakhamizi yizo yine zakhayo lapha imali njalo liyithatha ngapi
ye izakhamizi ziyachaya izini sibe sesisakha ke isikolo bese kusithi lami ngazuza izimali enxenzuze ezinye nyathatha ku salary yami yebu MP ezinye nyapi ngabangani bese singetsana ukukhweza uphahla kumbe sinikani samende kumbe okunye kunjalo
yebo lisathi kulokunye njalo eselikwenzile
ye kuthi anjabona ukuthi abantwana bangaphuma esikolweni ngaphandle kokubana umntwana abe la kwenzayo ngezandla noma umuzi wakhe ukuthi awurane kuyabanzima so sesisakha lapha egwelitshena i-training center i-training center leyana trainer amajaha ukuthi benze i-building abangamankazana bathunge laba abangamajaha abaningi bakhona sebethe bephume khona phana bathola imisebenzi eyokuthi babe ngobhilida abanye ngikhuluma so although I'm not encouraging it base Botswana bakhathiwe bangobhilida khona ngathi lathi ngaphenkayi asashoti obhilida abazabe besakhela abadala izindlu kube le competition yokuthi sakhe ama izambuzi kwathiwa izambuzi ezinhle kakhulu and abantu bayakuthokozelela khona kuyazo and abantwana abathungayo kuthaza futhi ukuthi bese bethungela izikolo ama-uniform khonokuyana kwenza ukuthi bese bezidalela imisebenzi bona
like lathi lina kulesinye isikolo lapho kulaba balisi abavela emaswingo kukhona elikwenzayo ngalokhu yini ukubona ukuthi abantwana bafunda ngolimi abaluzwisisayo
yinto esangikhathazayo kakhulu yona leyo but okungidisturbe kakhulu ukuthi u-headmaster wakusona eso sikolo usexotshe omunye umama ube kumele ukuthi ngabe uyafundisa la ekhonapha manje mama lo isigakumphathi kuhle konoko sazama ukuthi sikubone ukuthi uza kuhambisa njani kuhamba njani lapha bevele emaswingo kodwa bekhuluma isindebele befundisa ngesindebele akula problem okule problem khona ukuthi bese befika ngale bangaze bafundisa abantwana ngolimi lwabo and that is the policy yeZimbabwe ukuthi abantwana kabafundiswe ngolimi
Leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosikazi Sithembiso Nyoni omela inkayi North edalele parliament engowebandla lezanu PF. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga. Ugqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ebezikhokhela. Owayengusenator weMakhokhoba uMnumzana Matson Hlalo uthi uzaqhubeka elwisa ukuthi aphiwe isikhundla sakhe. Ukuvalwa kwamafekitali kobulawayo kuqhubekela phambili. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande Lilali.
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.